Lesi xwayiso siza ngesikhathi umphathi ntambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka womkhathi lezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame okwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amkela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lise esimeni esingaphakathi naphakathi mediums siyaphezudlwana ku-high kuse kusiba nje lendawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sisikhangela ukuthi iziphi lezindawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe imlilo yendle izindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland kuzobamba iManicaland kanye leMathabeleland North indawo nyana nje ezisamathebelele North.
Ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 18 kuyona le inyanga kaNcwabakazi i-reporting period.
Kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i 191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona bonakalayo ibe yi-747 kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka ophelileyo kungani kulobuneno ngoba buzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehla ngesibanga esi-66.5% kuzokuthi yona imlilo ebaliweyo iyehlile njekambijana ngebanga eli-51.8%.
Lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye unkosikazi Sidange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.
Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZwimba eMashonaland West kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa zindawo zokwethekelela bezokuhlala eGweru kanye leplumtree. Yebo zula sinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle.
Umnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupa esigabeni seMathabeleland North ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo.
Kuyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi isitompi sakhe sogwayi sibe sesitshisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayachisa amabibi. Umuntu mayese chisa amabibi awachise emini kanti ke ngalesi sikhathi mayilanga selichisa ungachisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule.
Ngimele studio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.